Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 kuNtulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo.
Yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa babuye kanjani baphilise abazali babachiye emuva le ekhaya.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende wazo lehofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngesaziso sokuthi emergency passport yiyo yodwa ezatholakala ehofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. Abacha abangamakhulu ayisikhombisa abavela ezwekazi le-Afrika bathe gwaqo emhlanganweni we-Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano weSADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala ngoba amazwe akuzwekazi le-Afrika alakho ukuzilungisela impahla yawo lokuzimela wodwa ekuthuthukiseni umnotho nxa engasebenza ndawonye. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Chiwenga wethule lamazwi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano wabosemabhizimusi owe-SADC Investment Conference owezakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Industrial Week owandulela owe-summit yalumanyano ozaqhutshwa kuleli ngenyanga ezayo. UMnumzana Chiwenga uqhubeke wathi kumele amazwe la abe nokuzimisela okukhulu ukuze inotho yonke etholakala emhlubulweni lowo isuthise abantu bakulawa amazwe.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Amazwe awe-SADC kumele asebenze ndawonye kwezomnotho. Kumele siziqhenye sime ukuthenga kwamanye amazwe kodwa senze impahla yethu.
Wengeze wathi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe awe-SADC ekuvuseleleni umnotho wamazwe lawa ndawonye lokutshala imali. Uthe kumele amazwe awe-SADC abone ukuba izivumelwano azilobelanayo kundaba zamandla kagetsi ezokukhanyiswa kwempahla ezokuvakatshelana lezemitshini yakulezi nsuku ziyalandelwa ekuvuseleleni umnotho. UMnumzana Chiwenga uthe ku-SADC kulabantu abafundileyo umkhathi ongcono ukuthula lendlela zokuhambisa ezilohlonzi athi kumele ziphathise kwezamabhizimusi kuleli. Emhlanganweni lowo ibhanga elimqoka ele African Development Bank AFDB lele Afri-Exim Bank athi azaqhubeka esekela amazwe alithumi lasithupha awe-SADC ukuze athuthukise umnotho wawo. Ekhuluma emele i-AFDB umkhulu wequla leli unkosazana Mono Mubotola uthe kumele kubekwe imali ezasekela amazwe aye-SADC ukuze umnotho wawo uthuthuke.
And our focus has really been in areas of regional integration, industrializing
ukumele sibone ukuba siyayeka amabhizinisi emhlubulweni we-SADC lokuba siyenza ukuba kube losekelo ngesikhathi sokuguquka kwamkhakha.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho zithi kunzima ukuba amazwe awe-SADC lase-Afrika asekelane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezifana nokuthi amazwe lawa afana neZimbabwe abuyisela amanye amazwe emuva. Enye yalezi ngcishi esebenza leZimbabwe Economic Forum umnumzana Ezekiel Chuma yena uthi kunzima ukuba amazwe e-SADC asukume ndawonye kwezomnotho.
Enye into eludubo kakhulu enginanzelelayo ukungabi khona kwamafikitali ayiwalungisa lezo mpahla. So ngamafutshane singathi ukuthi impahla zakhona zokuthi sithengiselane phakathi kwethu njengeSADC azikho, ngenxa yokuthi iSouth Africa yiyo yodwa ngokubona kwami elefect eleyo esingayithi industrial base kumbe singatshela amafactory alokho esasebenza.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi efundisa izifundo zomnotho e-coalition ye-UZ umnumzana Liberty Mkuni. Umhlangano wabosemabhizimusi lowo oqale izolo uzaqhutshwa kuze kuyephela iviki kule njongo yokuba kuvuselelwe umnotho lokutholiswa kwamathuba okutshala imali kuSADC. Umongameli Mnangagwa uzaphatheka kulomhlangano ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa sezisole kakhulu uhulumende wazo le-ofisi yomeli wakhe kulelo lizwe ngemva kwesaziso sokuthi i-e-passport yiyo yodwa ezatholakala e-ofisini esanda ukuvulwa e-consulate ye-Johannesburg nge-$250 okuyimali ephose ifike i-R5,000. I-ofisi le itshele iStudio 7 ukuthi ngempela yiyo imali le okumele ibhadalwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ziganunu wabo ngoba zisithi intengo yamapasipoti le idlulise amalawulo. Ngolwesihlanu kuviki edluleyo, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg yethule umlayezo isazisa ukuthi isisungule ngokusemthethweni uhlelo lokutholisa beZimbabwe ama-e-passport. Kodwa ke azabiza amakhulu amabili lengxenye yamadola $250 ongamaranda phosa fike izinkulungwane ezinhlanu phose R5,000. Isiphathamandla sebandla lezaphu kule South Africa umnumzana Godfrey Viki uthi kusegcekene ukuthi uhulumende ulwa labantu abaphumele phandle kwelizwe.
Igovernment iyazi kahle ukuthi imathebelele nemiglens libheke ilokuzeni baphila ngeSouth Africa, baphila ngabantu ababo baseSouth Africa. Ma isibacharja imali engaka yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa, babuye banjani baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya. Sesisiya ezulwini ngini ngayo le passport.
Umkhokheli wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi uhulumende akabazweli ngani abantu beZimbabwe ababotshwa nsuku zonke kuthiwa abalamaphepha.
Ipassporti isiyiloko esingathi basic need. So ngibona kungafanelanga ukuthi uhulumende lowo okhona owazibeka ngenkani adurisele abantu amapassporti kanje angazathi amapassporti akhona abafuni ukuthi abantu bawathathe.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana Ellen Dlovu uthi ngezinye indlela uhulumende uthi abafelwakazi abanjengaye lezintandane ngeke bafa babalawo amapasipoti.
I-South African passport ibizo R400 or R600. Kungani i-government yakithi izobiza amapasipoti ngendlela exake kangaka ezweni lapha ipasipoti yakhona engabizi kakhulu? Ngendlela okwenzeka ngakhona kutsho khona ukuthi abantu bethu labazukulu bethu basezohlupheka.
Umnumzana Mcasiseli Gwaza uthi iSouth Africa kufuze izibonele ukuthi kungani iningi labeZimbabwe bengalamaphepha.
Uhulumeni ufundraiser ngathi nje sibe sihluphekile kube kuwuye osifaka kule position yokuthi sidinga amapassport. Umhlaba wonke ungaka alikho elizwe elinepassport edula kangaka, futhi leyo passport izohamba ifuna amavisa kuzo zonke izindawo. There is nothing special ngayo ukuthi ize ifike kuleyo price.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Mathutu yena uthi bekufanele bavele batsho ukuthi ihofisi yamapassport le bayivulela izipantsha labo mali yavuza kuphela.
Salibona losizo lwayo i-ofisi mayisi lapha umama bazoyithatha ngaphi imali engange 250 US dollars okuyimali enzima iningi labantu abasebenzi labasebenzayo le mali leka bayiholi so ukuzubekela ipassport kumele uzihole kangaki siyacela ukuthi ugatsha olubhekele lokho lukele usicabangele ikakhulu singomama ukuthi siphila nzima leSouth Africa asilamsebenzi lo sikusebenzayo sihola izimali ezincane ma ipassport izaphindwe imali engaka sizoyihlika nokuyithatha ke
imibuzo ebithunyelwe kumeli weZimbabwe umnumzana David Hamadziripi ngodaba lokuthi uthini ngezikhalazo zabeZimbabwe laba ngentengo yamapassport le ibiloku ingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni kodwa ke kunkulumo ethule emkhosini wokuvulwa amaofisi amatsha aweconsulate yeZimbabwe eJohannesburg ngolesine umphathi ntambo okantsha lwendaba zasekhaya lamasiko eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe luyabathokozisa uhlelo lokwethulwa kwamapassport la eSouth Africa.
Inyathelo lokupha umphakathi weZimbabwe kuleli indlela yokuthola amapassport mumbono kaMongameli Mnangagwa wathi kwenza impilo yabasemazweni ibe lula.
Kodwa ke iningi labeZimbabwe lithi lobanje kulinyathelo elihle kakhulu leli. Intengo yamapassport le isibachiye befana xathu lebhiza elome kakhulu eligalule ngentamo emanzini kodwa umlomo walo ubotshwe mfi. Ministry of 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Abacha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abavele emazweni azwe ezwekazi le-Africa bathe gwaqa emhlanganeni o-Young African Leaders Initiative yali Mandela Washington Fellowship Summit khonapha e-Washington DC kwele Melika. Umhlangano lo wenziwa ngemva kwezifundo abaziqhube okwamaviki ayisithupha emalokitshini eMelika. Emakolitshini eMelika achiyeneyo iZimbabwe lonyaka ilabatsha abangamachumi amane lambili 42 abaphatheka kulolu hlelo. Uhlelo lolu olwasungulwa ngwaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama lufikise iminyaka elichumi eyokuthuthukisa abatsha abavela emazweni eAfrika achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabatsha ophatheka kulo mhlangano umnumzana Njabulo Michael Sandawana.
I-experience yami laba ibinhle kakhulu. Besilo okuthiwa ngu-Professor John Jogger and ubesipusha kakhulu. For the past 6 weeks funde okuningi kakhulu and mina bengise-University of Texas at Austin. Besilo Professor John Jogger ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Njengo somabhizimusi omutsha yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama system asebenzayo in place ngoba kuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho ngobe sengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama system asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho i-business yabi lokhu irana langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompensetha okubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeka ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komdeni. So yizo ezinye izinto engizifundileyo ezintshe kade ngingaziqakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu eliwulandileyo lapha eWashington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezijiyeneyo abafika 700 eAfrika yonke. Kuyini okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonektha lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonektha labantu abalapha e-America but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekthe labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi. So engikukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyelileni.
Si ongawatshiyela abalaleli ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olwe Mandela Washington Fellowship ngoSeptember abanye baza kuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi program eqakathekileyo kakhulu in the program. The program engatshintsha impilo yomuntu, so ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna ukuapply ukuthi ayi-apply le yona ngoba iqakathekile kakhulu. And izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.
Umnumzana Njabulo Michael Sandawana ngusomabhizimusi leZimbabwe oseMelika phansi kohlelo lweYali Mandela Washington Fellowship ube secingweni leStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Ingcwethi kwezempila kahle zithi igcikwane le-human papilloma virus litholakala ebantwini abalemvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lezinye imvukuzane ezihlasela izitho zensitha ezabesifazane kanye labesilisa. Njalo zixwayisa ngokuthi umkhuhlane lo welatshwa njani. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalemvukuzane yomlomo wesibeletho bande ukutholakala belegcikwane le-human papilloma virus okwabangela ukuthi kudingwe imithi yokwenqabela leli gcikwane. Abezempila kahle bathi liyengezelela amathuba okuhlaselwa ligcikwane elibangela umkhuhlane we-HIV kulabo abalamasotsha omzimba angaselamandla. Udokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa ngegcikwane le-human papilloma virus.
Human papilloma virus aligcwane leli elithelelwana phakathi kwabantu. Esikhathini eziningi lithelelana ngamacansini. Abantu abaningi baphila nalo kodwa bengakwazi ukuthi banalo. Uhlupho lwegcikwane leli ukuthi nxa ungayithola yona human papilloma virus, abantu abangomama iya nokuthi khona yili gcikwane leli gcina umuntu esiba ne-cancer lesiyazi sithi i-cervical cancer. And sathola ukuthi amadodini amaningi lawa ne-cancer of the penis noma bebalutshwana ngasomkhuhlane ovamileyo.
Udokotela Matsika uchasisa kabanzi ngemithi yokuvikela umkhuhlane we-human papilloma virus.
Now i-vaccine le iqakathekile ukuthi sizwe sithi iphiwa nini. Iphiwa emuntwini ongazalihlanela umntongo baba and emuntwini ongazalihlanelani le-HPV virus. Yikho sithole ukuthi akhona ama-vaccine akaspreada e-introduce isikolo, particularly abantwana abangamankazana abangama-teenagers, preferably o-12 nabo-13 years. Odokotela babezama ukuthi at least benga-expose abantwana ukuthi i-system yabo ibe strong. Lapho abakhula khona bahlala nomkhuhlane lo basebekwazi unjani ukuzivikela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi unkosikazi Sithandazile Gumede, yena othi kuqakathekile ukuba abantwana abasakhulayo bathola imithi yokulwisana le-human papilloma virus ukuze kwehliswe ukumemetheka kwemvukuzane.
I-vaccine leyi iyavikela abantu ukuthi lawa ama-cancer esikhulume ngawo, i-cancer yesibeletho, umlomo wesibeletho, i-cancer yomphimbo, linsumpa lezi zangaphansi zingabi khona nxa uthe wayiphiwa leyo vaccine. Kuvikeleka kangcono nxa umntwana enikwe between the age of 9 to 12 years bengakangeni emacansini, ukuvikeleka kwabo kuba ngcono kakhulu.
Unkosikazi Karen Mlawuzi, umhlali wakobulawayo, uthi kubalulekile ukuba abantu bafundiswe ngempilakahle yabo ukuze bengasaleli emuva nxa kusiba le mikhankaso yemithi ephiwayo ukuze kuvikelwe imikhuhlane etshiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi sihlale sifundiswa ngendaba zempilakahle ngoba i-vaccine ye-HPV asonto entsha kithi, kodwa ukuthi isebenzani yikho khonapho esiyabe singawazi khona. Kodwa mbongani nxa singafundisa ukuthi khona hhayi kule vaccine enje isebenza ngalolu hlobo, iyasenza ukuthi lathi sikhuthaze abantwana ukuthi babe yingxenye ama-vaccination programs aqhutshwa esikolo.
Kunani elingaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 labantu abatholakala belegcikwane leli nyakenye. Kulesilinganiso esingamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abathi bengabanjwa belemvukuzane le balahlekelwe yimpilo. Lokhu kwachazwa ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana umnumzana Douglas Mumbeshora ngenyanga kaMabasa lonyaka ngesikhathi ebhoda lequla le-World Health Organization elalivakatshele elizweni. Abezempilakahle bathi kulamanyathelo okuphungula umkhuhlane lo emphakathini ngokukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi ahlatshwe imithi eyenza ukuba nxa lapho esekhulile enelise ukulwisana laleli gciwane. Abantwana abangabafana abandanga ukuphiwa imithi leyi evikelayo ngoba imvukuzane edalwa yi-human papilloma virus ehlasela abesilisa ingavamanga. Ngokunjalo abesifazane lamantombazane asekhulakhulile bakhuthazwa ukuhlala besiyahlolwa kanye ngomnyaka umlomo wesibeletho ukuze kubonakale kusaselesikhathi nxa bengabe belemvukuzane yomlomo wesibeletho. Lokhu kungenziwa kungaphephisa isizwe emvukuzaneni edalwa yi-human papilloma virus. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje okweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya amathuba kaMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lakankosikazi Kamala Harris awama-Democrats awokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga kaLwezi selokhe umongameli Joe Biden watshiya lomncintiswano ededela umsekeli wakhe. Unkosikazi Harris nguye okhokhelayo kumpumela eboniswa lucwaningo oluphenya ukuthi ngubani ozakhethwa ukuthi ancintise kusikhundla sikamongameli emhlanganweni weconvention yama-Democrats. Mnumzana Trump sowakhethwa ngama-Republicans. Sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungule zombusazwe okhuluma ezimele.
UKamala uze nokusha akade kungekho osokuye kwafaka umfutho kuma-Democrats ukuthi asukume abe nomdlandla ngoba ayabona ukuthi amathuba ase aqala futhi ukukhula ukusukela nje ukungena kukaKamala Harris. Kodwa nje kukhona okumbalwa esingathi sidlulekikho okuthinta uKamala. Ukuza kwakhe uze isikhathi sesinciphe kakhulu ngoba phela kusaphinda kufuneke ukuthi kube nesiqiniseko sangaphakathi eqenjini. Ukuncipha kwesikhathi sekumenza ukuthi kumele agijime ngesivinini esikhulu esimangalisayo ukuthi athinte zonke izinhlaka zabantu base-America ukuze bamamukele. Ngokokuqala lokho kwesibili ngokobuzwe base-America uthathwa njengomuntu okuthiwa ngoyebala, umuntu omnyama phela. Izwe leliyana lidumile ngobandlululo phakathi kwabamhlophe nabebala. Kodwa ke siyazi ukuthi u-Obama useke walibusa leliyana ilizwe engumuntu webala enjalo. Kodwa futhi okunye okungumqansa esike sakubona futhi ngaphambili akuyena umuntu wokuqala owesimame ukugaqela lesikhundla. Uke wabakhona nje eminyakeni esanda kudlula unkosikazi ka-Bill Clinton oke wazama naye ukugaqela ubumongameli base-America. Kuye kwaba nzima kakhulu okwakheke kuyibulili. Akukho okunye akade engenakho, konke kade enakho njengomuntu owayeke waba u-first lady. Kodwa-ke kwaba ngumqansa ukuthi anqobe wayencintisa naye uDonald Trump lona wagcina enganqobanga ikwaba yikho ukungena kukaDonald Trump. So ngokunye ke lokhu ukuthi ekuphileni kwamazwe nje wonkana amaningi abantu besimame asababuka ngelinyiso noma bengabe benakho konke okubalungele ukuthi bengangena ezikhundleni ezifana nobumongameli. Kodwa nje kuba nalokho ukuthi ngoba engumuntu wesimame imqanso yonke lena okumele uKamala adlulekiyo esikhathini esifishane anaso kusiyafika uNovemba. Uma sithi sithando ukunanzelela singasho sithi zindala zombili.
Sesikhangela umnumzana Donald Trump ke amathuba akhe aminjani?
UDonald Trump kulokhu aza nakho manje akamsulwa. Okokuqala nje naye sebukeka njengekhehla, kade ethi uloyana likhehla. Kodwa-ke manje sekuyena-ke osebukwa ngekhehla nalo esilingabe selidlulelwe isikhathi. Okwesibili, uke waba ngumuntu owetheswa amacala aye amlahla anokunukubeza ukuhlukumeza abantu besimame emphakathini esiphila kuyona ke niyawakhona eAmerica ngamacala lawo anga athikameza kakhulu isikhundla sakhe sobumongameli. So ukusho ukuthi ke naye uDonald Trump kunengi anakho okucindezelayo. Yikho ke sithi uma sisiya laphana phambili okwamanje singasho sithi izindala zombili kuzabonakala ke uma kulokho kusondela amalanga ukuthi ngubani okungacaca kahle kakhulu ukuthi uzodlumhlanganiso okwakhathesi akukacaci yilokho nje esingakuchaza.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungileza umbusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elithumele elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyimbuzi Studio 7 kulawo abantu abathi mina ngakho kumele ibuse until 2030 ukuthi kahle kahle ngabantu abaphila emakhanda ongabantu abagulayo emakhanda ngoba angiboni phezu kwesimo esikiso ukuthi umuntu ethi usafuna ukuthi mina ngakho ibuse mo ukuthi yabecabangani uyabe sacabanga ngeficha abantu bakhe uyabe cabanga ngabantu nje abangalandaba lempilo zabantu.
Yes, sanibonani sanibonani ku Studio 7 ngiyajabula iaudio yama engafunda okhuluma ngoJamie. Simzwile lwana ubaba obekhuluma obethi ungweyouth lo omela iBlawayo obethi iZANU-PF yayenza mpela iyenza iHarare yena kodwa uhlala koBulawayo wayengakhulumeli la koBulawayo. Inkinga ya elaba abantu beZANU-PF kabakaze babakhawunti abantu abasebenzayo Zimbabwe ukuthi balutshwandana abantu abahluphekayo labantu asebengaphandle bedinga okokuziphilisa. Into abayenzayo thina sikabona intshintsho sibona nje lokhu ekuhlupheka siyacela nje ukuthi beke bebe nenhloni.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 ngibulisa linabasakazi nani balandeli bonke beStudio 7 indawo yonke. Ngilana mina igama uThulani Ndlovu ngisenkaya kondona usikhubukhubo ngithanda ukwazisa lubaba ukuthi umunashe muthutsa lo sezathi uyisikhulumeli semathebhelelendi. Hayi wena baba into oyikhulumayo kawuyazi kawuyazi total lo othi nakuwufaka nje kwi-central committee yezani leyo bakufaka nje kodwa mina ngibona nje umuntu lwana ongenamqondo ongenangqondo. Into yokuqala okumele ube yazi ngokuthi umhlangano lo phela sowenu nabantu keZANU-PF into yakuqala isiqoqo lokumele ube sazi. Okwesibili ayisikho ukuthi Emerson Mnangagwa masethethe lapho uba ngu-chairman we-SADC sekusezulwini. Cha, akunjalo. Hloniphana amalungelo abantu, liyeke ukuthumela amaphoyisa ukuthi hambe shana nabantu bengenamacala. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele basakazi bami ninjani. Athina siphilile. Sicela lisibuzele Studio 7 kwi-government yeZimbabwe ukuthi lento abayenzayo yokukhweza ama-passport up to 5000 rand bayibona i-normal. Le government yangena i-parliament isiyosebenzela abantu noma ibazenzela imali yabo. Bakubona ku-normal, sicela lisibuzele bona ukuthi basiphendule ukuthi babona i-price ona leyo i-normal nje for umuntu for a citizen ukuthi I apply passport nge 5000 rand. Abanazo inhloni zokuthi even kuleli lizwe abaletha kuyo ukuthi kuzo apply passport ye 5000 rand, i-passport yakho na kulelo lizwe i 600 rand.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esihlaziya khona amalungiselelo lomhlangano we-SADC Summit. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe akumanyano we-SADC ukuba ame ukuthenga impahla esilungiswe kwamanye amazwe kudala. Silu gqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.